Vice President we Citizen Coalition for Change CC ubotshiwe namhlanje kungalasizathu ngamapolice eGlendale baphongumbopha bethwele izikhali amasotsha amapolice amathathu ethwele izikhali omnye CIO siyanakanela ukuthi bazama ukunqaba ukukhampena lokho okwenzayo ngoba sizwile izolo ukuthi ubaba uVP wethu ubithethe campaign kugcwele abantu etshela abantu ukuthi engani bafanele bamvotele yiko ngakhonokho bazama ukuphazamisa iplani yakhe yokuthi engene ebantwini konke lokhu mahlabezulu kutshengisa ukuthi ibandla lezanu liyesaba ukuhlangana lathi mathupha yikho sebesenza izinto zobubhinya thina bebandla le-CCC singabantu esilembeko njalo asifuni udlame yikho ke libona into eziningi ezimbabwe zingahambi namhlanje siyabona ukuthi bathutha abantu emareserva bebabhalisa kuma-constituency lawo asemadorobheni.